Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku-2 Ntulikazi 2020 nguChrist Gande. Endabeni zethu namhlanje, kulabantu abalitshumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, lo yedwa ovela phandle kwelizwe eSouth Africa. Izakhamuzi zelokitshi leluveve zithi abantu belokhu besifa bebulawa ngamanzi angcolileyo avela empompini zabo.
Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4.
Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakusitshoni.
Lokhu uveza kahle kamhlophe ukuthi impi phakathi kwamacembo omabili awe-MDC iyaqina, okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko, obhekelela inguquko elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalitshumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, lo yedwa ovela kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuthi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni sebesedlula kancane amakhulu ayisithupha, 605. Iningi labalegcikwane leli ngabahlala eHarare, okulabedlula amakhulu amabili, 225, kulandele koBulawayo, okulaba ngamachumi ayisithupha lane, 64, bese kusiza ezinye izigaba zelizwe. Abahlali belokitshi leluveve bathi belokhu bebhekane lodubo lwamanzi abangela umkhuhlane wesihudo osubulele abedlula abalichumi. Lanxa umanisipala esithi asebebhubhile bayithoba munwe munye, izakhamizi zaleli lokitshi zithi bengaba sebefika phose amachumi amabili asebebulewe ngamanzi angahlanzekanga aphuma empompini zabo. Isihudo lesi siqhamuke ngenyanga edluleyo. Iziphathamandla zesibhedlela sempilo kanye leklinika yeluveve sezafakaza ukuthi ngempela kulabantu ababhubhayo labelatshwa ezibhedlela lemakliniki ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association isihambise lolu daba emthethwandaba isithi amanzi la kumele ayehlolwa inkampani ezimeleyo eHarare, hathi umunisipala wakoBulawayo othi kaboni dubo ngamanzi la. Ikhansili sixwayise abantu ukuthi bagezise inkonxa abagcinela kuzo amanzi njalo isahlolisisa ngalolu daba. Okuningi asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Izolo ngibengayavakatshela abakhe balahlekelwa ngabathandwa babo eluveve, ngibe lokudana kakhulu ngifika kulezo zindlu, ngifice abantu bedanile, bebunile, behawula, behlukuluzeke kakhulu. Ngabona ukuthi abantu badane kakhulu, bayakhala, njalo kulokhe kulokugula, kuyagulwa. Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4. Abantwana laba kuthiwa babulewe ngamanzi abawanathayo nalawo asebulela abantu eluveve. Iqiniso liphelele eluveve kakukuhle, kuyesabeka, kuyahawulisa. Kathi sixoxa labantu abafica ukuthi hayi balimele, balimele engqondweni, balimele ngaphakathi kwabo. abakwazi abakwenzayo njalo bayesaba sakhulumisana labo kakhulu ukuthi kanti ishuwa amazi lawa lile iqinise ukuthi yiwo bathi yiwo kakhulu amazi asilimazileyo ngoba ufica endlini eyodwa ufice kugula abantu abathathu kumbabane begula lokhana okwesabekayo omunye umama ofelwe ngumntana khe labantwana ababili abagulayo uze watsho lokuthi uyesaba khona ukuthi ayimpompini uyayisaba impompi ngesiga esimvelele ukuthi afelwe ngumntana lalaba abagulayo laba abade begula yena lo omunye esimbonileyo ube sehluleka nje khona ukusukuma ekhala ehawula imlomo leyichacambili dabuke yadabuka konke lapho esihambe khona sifice kulusizi pho bazawathatha ngapha amanzi bazanatha ngaphi njengoba sebesesaba impompi lezi abanamali
njengenhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi selike lakhulumisana lekhanselini ngalolu daba njalo bathini ngalo
hayi ikhanseli kukhulunyiswane layo sibili ikhanseli yala ukuthi yibo ithi njengomkhuhlane ovelileyo yala ukuthi liphutha la le mithi abayiphiwayo bathi hayi baphiwa nje imithi engabasiziyo angikwazi uthi council ngenzani ngoba nxa i-council izaqhubeka ilokhu engancedisani labantu labana ingasukumi iyobakhulumisa bakhalele mbone ngazani sizakhamizi sizabaphendukela ngeqiniso sizabaphendukela njalo nxa isithi council isithi abantu bangamachapha abagezisi imigqomo kumele bazinike umlando wokuqalisa uhlelo lokufundisa abantu ngokuhlanzeka lokuhlanza imigqomo le babe le program njalo lokuthi amazi la nxa ehlalile ngoba kwesikhathi bayasinika la amanye akade khona ahlale siwagcine ngoba sabe sisesaba phela ukuthi singachitha pho sawathatha ngaphi njengoba namamitha echarja kangaka ukubhoyila amanzi kunzima amagetsi kawakho ayadula le mali yokuthenga i-home guard ayikho kasilayo kwenye indawo kuthiwa bafika babuza ukuthi kanti namagundwane bamangala abantu ukuthi amagundwane lokufelwa ngumntwana esithi unatha amazi angaqondanga uhambelana ngabo so mna mbona ngani i-council sibili ilo mlando omkhulu
lo ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo asenelisanga ukukhuluma laba kumunicipala ngoba iziphathamandla bezingadobhi incingo zazo. Ibandla leMDCT lithi alizihluphi ngabantu abathi lisetshenziswa yiZanu PF ngemva kokuxotshisa amanye njalo amalunga ebandla leMDC Alliance ayisitshiya ngalombili 8 kudale leSenate izolo. Abaxotshiwe laba ngunkosikazi Meliwe Phuthi, Phyllis Ndlovu, Herbert Nampande, Helen Mpofu, uSiphiwe Ncube, uKeresensia Chabuka, Unganayi Muzoda, lomnumzana Gideon Shoko. Ukuxotshwa kwabo kukhuphule inani lamalunga MDC Alliance asexotshiwe ngunkosazana Thokozani Khuphe ePhalamende laya kumachumi amabili lanye 21. Phakathi kwabayisitshiyagalombili abaxotshiweyo izolo laba abayisithupha babo bebemela izindawo ezitshiyeneyo eMathebeleland lakoBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lona elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa likusolile kakhulu lokhu lisithi kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bajonge ukudiliza besebenza leZanu PF. Kodwa isikhulumele seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uyakulandula lokhu.
Thina silungisa izigwegwe, yiyo into esiyilungisayo ngoba phela ma sikuthume eParliament, sikuthume eParliament ukuthi yasebenzela abantu beZimbabwe. Ma wena ungasafuni ukwenza lokho okuthunyelwe eParliament, vele sizokubiza bese siyathumela omunye umuntu ozowenza umsebenzi ebesikuthumele wona kuqala. Ma ungaba usafuni ukwenza lokho esikuthume khona, sizodinga omunye umuntu simthumele lapha ngoba sile program e-social democracy, sile program ethi kumele silwela amalungelo abantu, silwela abantwana ukuthi bafunde ezikolo. silwela abadala na wonke umuntu ukuthi athole ezenhlala kahle. Silwele lelokhu zen le healthcare naloko kwe social security lokho engikhuluma ngakho kwenhlala kahle yakhona. Silwele ukuthi kube nokuthula ezwe. Silwele ukuthi kube nama economical rights abantu badle basuthe bakwazi ukwenza amabhizinisi nakho konke lokho. Yimsebenzi yagenda yethu esina lapha eParliament. So ma abantu bona sebehamba lapha ukuthi bayo boycott eParliament bakhulume ngento zokuthi hey uchamisa kwathini kwa hayi asinaso leso sikhathi nasifaka abantu abafuna ukwenza umsebenzi wabantu lapha so sizoba recalla sifaka ngempela abafuna ukwenza umsebenzi kodwa laba abayenza umsebenzi wabantu hayi asibathinti uyakubona lokho asibathinti siyabayeka ngaphandle kwalabo abafuna ukwenza ipolitiki endaweni yokuthi babhekele izidingo zabantu.
Umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. UNtungameli uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi lanxa ibandla leMDCT lingaze liyale ukuthi lisetshenziswa izanu PF. Uzulu weZimbabwe uyazibonela lokhu.
Singake sakhuluma esingakwenza kaphesi ngoba silokho sifafuna ukuthi sizwisise ukuthi amalunga ethu wonke yini eParliament bazawaxotsha. Ngoba savumelana ukuthi kungaba ngcono baxotshwe izanu labangani bayo lokuthi bakhala lebodwa. Kathesi sebexotsha ama MPs 13 plus 8. Ngu-21 bebafuna ukuxotsha wonke sizabe lokhu sisibona ngoba okwakhathesi simele ilanga elilodwa eliyabe liyisithutha kodwa singake sakuchaya kubandla amabandla ethu yiwo asitshelayo kokwenza thina sifanana lenhlanzi ehlala emanzini njalo udlame hatshi sizakwenza okusemthethweni njalo uzulu wonke uyabe ngemva kwethu into le ayiso MDC yodwa phela ngesizo sonke singathi nge MDCA MDC Alliance abese siphambanisile lokhu kubamba usapho lonke lukamzilikazi lokamambo ngoba kathesi siyahlupheka silakudla silamithi konke kufile ngenxa ye corruption yikho ke ngiyabonga abantu bethu bangalahle ithemba.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi impi phakathi kwamaqembu omabili aweMDC iyaqina okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni ngokuba nxa besilwa bona bodwa uqina izano PF nxa uqina izano PF uqina indlala nxa uqina izano PF uqina ubuyanga nxa uqina izano PF uqina ukuswelakala kwemsebenzi nxa uqina izano PF uqina ukudilika kwezibhedlela lezikolo nxa uqina izano PF uqina ukudilika kwemi wako nxa kuqina izano PF kuqina ukuphela kwelizwedu abantu besiba ngabayanga bonke belala bengadlanga kutsho khona ukuthi siphakathi kosizo olukhulu eminyakeni lezayo ngokuba nxa besilwa bona bodwa akulale lutho olunye oluzakwenzakala esilubhekeleleyo kutsho khona ukuthi izano PF izaya iqina isiya phambili kuqine usizi kuqine ubunzima kuqine ubuhlungu phakathi kwabantu kuqine ukudilika kwezomnotho kuqine yonke into enzima ezimpilweni zabantu.
Lungalungisiswa njani udaba lweMDC loluNcube ngoba bakhanyaka bazimiselanga ukukhulumisana?
Angikwazi kumbe kuyisimo bani phakathi ukuthi kuvume ukuthi baxoxisane kukhuzwe lomhlola owenzakalayo ngokuba kuzagcina kudilike konke kwaphela du isale izanu PF simile ivuse kuze kube phakade into engafanelanga ngoba phela iyona kayivusi kahle ngakho ke kuyadinge ukuthi bakhulumisane indlela thile kabadinge mhlambe abantu abanye bavela kwenye indawo abangekho phakathi kwamacembu lawo babalamule ukuze ilizwe lingaze ladilika ngokuba nxa kudilika i-opposition ilizwe liyadilika aliphili ilizwe lingela opposition ikakhulu nxa umbuso uyizanu PF mhlawumbe bekungaphileka ube i-government bengaso zanu PF kodwa nxa i-government iyizanu PF udinga i-strong opposition nxa kungenjalo liyaphela ilizwe liphele du abakhulumisane babonisane ngaphandle kwalokho kuzaze kulungiswe nge-election abantu sebekhetha ukuthi bamisa njani.
umnumzana efihlela Ncube ingcwethi yecubungela izombusazwe ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulepolisa leGwanda elibotshiweyo ngemva kokuzama ukufumbathiswa ngomunye owemba igolide ukuze engabhadalwa engazakhathazwa ngamapolisa. UBlessing Zenya ohlala enkambeni yeZRP New Town eGwanda ubesemthethwandaba ngolwesibili. Iphephandaba leDaily News lithi uhulumende ufuna ukwethula umthetho ozakwenza kube licala ukuqamba amanga ngengatsha zikahulumende ezifana lebutho, amapolisa kumbe iziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi umphathintambo ezomvikela ubesedale lephalamende lapho ayethule khona amazwi okuthi uhulumende uyakhathazwa ngamanga aqanjwa kunkundla zobulembu be-intanethi osekubangele ukuthi acabange ukusungula imithetho enqabela lokhu. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe ye-attitude njani esezimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeyi. Into efana la wena le enzakalele umfoka Chamisa le method esetshenziswe kuye yena le anasetshenziswa kumagumbeyi uDr. Peter. And uDr. lo thina sasiloke sifikwazi ukuthi kathi uphelele ngaphi ekugcineni ungaphi kwenzweni ngaye waphola le research yayezwayo kuye batholeni kuyinalamusa lokho sifuna ukwazi ukwenzakaleni ngophitha amagumbeyi lo uDokotela Lwana kwagcina kwenzweni kwabanjwa abantu ama investigation abahlala besithi ba investigator omnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi. Hayi, but really we don't expect anything ngoba vele inetsha umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abe sekhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front all those things wehlale sitsho njalo ekhuluma isikhiwa sakhe sizothiwa abantu bembonga ukuthi hayi uyazike ukhuluma isikhiwa loba njani njani abantu bona besifa bephela thi nxa ngabe kunomunye lobufakazi nenze njalo sivumelele kaphumele egcekeni.
Bebemsathi mina ngizwile umfolona ethina uthi ungumpofu esithi uChamisa uhamba ayofakisa ama-sanctions. Wafakisa kanjani? Yazi ndoda wena mpofu lo wena ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona. Babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo. Wena tsho ukuthi esengahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe iZANU. And kunjena nje wena uyahlupheka umakhuphe ungcono uyidlile imali yeZANU wena-ke umsebenzi wakho ngwani. We kahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena. Kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke iy'nkomo zikababakho. Uyivile umntwana ona 5 years into leyo oyikhulumayo nje ngeke aze ayikhulume. UChamisa ufake ama-sanctions njani? Uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani? You know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous. Yazi bantu banikeni i-jealous.
Linjani mfakazi? Linjani mfakazi? Ngiyalibingelela ngo-counter Zwanda lapha eBotswana. Abantu abasasele umcabango ukuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa la wasting their time ngoba indaba yama-sanctions ubani nobani uyayazi ukuthi ama-sanctions afakwa ngenxa yani. Afakwa ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa. Khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa, abantu betshaywa, abantu behlukuluzwa yikho okukhoza ama-sanctions kasiyoChamisa. Njalo ama-sanctions kaisiyo afundisa amasocha ukuthi bahlukuluze abantu lokuchabantu lanqama sanctions angakhijwa phoke ukuchayo kwabantu lokuhlukuluzwa into yonke idistinya amasocha lamapolisa leyo bazayimisa na ngoba lokho bekuvele kokusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho amasocha eZimbabwe lamapolisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu abantu bethunzwa abantu bevulayo kungela ama-sanctions kungelani njalo ama-sanctions kafakelwanga omunye omunye afakelwe wena umnanga kwalowo ne-cabinet yakhe eluthwana but still we still see them traveling besiyane lale though ama-sanctions ekhona ama-sanctions kadistedi i-budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwa lelale ngama-sanctions yiyinanze ukuthi kube njalo so sicela ukuthi abantu mali zi-understand ama-sanctions has got nothing ukudistebha i-economy yeZimbabwe bangamisa ubusela babenzayo babe nokukwazi ukubhujetha imali kahle kahle into izakunto zokuzobala especially ubusela nobudlangudlangu loba babenzayo ye asothi into kachamisa asonto ekhozwe ukuchamisa leyo never ngibikelela umfowethu usa-Brighton khonaphana e-TS lona Brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu siyabonga uNkulunkulu aligcine impela lidikele kulomkhuhlane la abantu bonke nje khonapho e-TS laphana ngiyalibingelela kakhulu amen.
So unani basakazi be-Studio 7 hayi umandla mandla Khumalo phuma kwelasejolutu hayi ngapha thina siphila ukele isinkomo nje hayi sizawuthiwa sigqoka amamaski nje hayi sigeza izandla nje hayi thina siyazilutu ngapha yathi siyafuna uzofundiswa hayi sithi uzodluya lo mkhuhlane hayi sibekezeleni salani kahle
buko basakazi be-Studio 7 uJulani Mahlabe Zulu. Indaba ye-accountability leyi ebikhulunywa ngobaba uChuma hayi ingana ngizwanani layo leyo angiyazi leyo kufana nje lengane kana yabo umfundidlala kontelecha into le-accountability eZimbabwe uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe u-£200 esithenga i-2kg yechukela ngelanga kube imali ayiphiwa ngeviki leyo yebo kade iziqhuma lezijumba lezi ezigcwele ama-border gate le madrobheni indawo zonke lezi zikhitshwa ngubani zi-withdrawa ngubani who is behind izijumba zonke zonezo ezithwelwe ngabantu kade sikulayena li-£10 yale entsha le isigcwele if you go kubo-by bridge uye ngaphi igcwele indawo yonke iphume ngawuphi umnyango ikhitshwe ngubani ngumntakabani ngemvumo kabani ngumkhazini kabani le indaba ye-ecocash nde into encane le ikuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo kodwa-ke ezijumbeni lezi abazidifendayo abangafuni ukuzikhipha uthi kahle umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-£200 nokuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka kanti izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhudi labosisi laba abazitshintshayo ngezikabani zivela ngaphi so bangaze baqhamuka le-accountability e-ecocash o-chooks lapho ngiyamuza ukuthi uzame ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uzakuthini ngoba ibhatsha ligqokile lwane lele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqolweni azame ukulihlohla kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza ku-YouTube ngani lina basakazi be-Studio 7 kanti izijumba lezi ezithole ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocash ngiyabonga uNcubelo
linjani basakazi hhayi ngiyabonga mina engikutshoyo kuphela yikuthi hhayi ibhathi kalihlohlo asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni abantu besishoneni sebebuse kakhulu bayehluleka ukukhokhela abantu i-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuse omunye umhlobo uChamisa laye vele lishona abantu besishoneni nibo ababulalile zilize lari-right leli baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuse omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni lo babothi yena uChamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa umunye umhlobo amashona yiwale tribalism ake kubuso omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yibo abehlule ukubusa yikho kwenzakalayo ngiyabonga
sanibonani 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 ku studio 7 sanibonani lonke basakazi ku studio 7 siyajabula impela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani siyajabula kakhulu basakazi be studio 7 hey uyazi mina ngizibuhlungu ngendaba leka makhuphe le umakhuphe ubhizi uqochisa abantu eParliament kodwa yena abantu laba uZulu wavota evotela evotela abantu akavotanga evobevota under uChamisa abazange bazibazi bavotela umakhuphe so umakhuphe udlala ngathi uyasidelela lo mama lo sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele wakuwabona apho umama umuntu omdala othi ufuna ukuba yipresident kodwa ugunda ikhadi and futhi ngizwile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi ye uChamisa uhambe siyafaka ama-sanction
litshole njani basakazi be-studio 7 kanye labalaleli siyalibikelela ngothando olukhulu ya ngilapha endaweni yendaba eqondane le-eco cash ithi minxa i-RBZ imisa i-eco cash idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiyi kungalunganga ngoba laba bezithwele nzima ngama-agenti ema-eco cash ona lawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine lihafulelana phakathi laphakathi ingazathi imali ngiyendonke yona ingeyakho wedwa so uhlupho vele sikhathaza ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ yiye produce imali kodwa ufumana ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-eco cash agent so kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho ukube kungalunganga kakuthi nxa sebevala ama-agent siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-eco cash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa so ke into yawendaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise ukuqonda indawo zonke ngiyabonga
salibonani lonke bantu baka studio 7 abalaleli hey mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange 3000 pula ngisebuzwana ha uma ngifika bathi i 3000 pula uyithumela nge 900 so bese ngibona ngathi ha kuyasikhama kuyasinda kakhulu lo angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba sekugcina sehluleka lokuthumezela imali ngoba bengithumela i 3000 then bathi bafuna i 900
eh njani basakazi i-eco cash isibili yinto engafunekiyo alwala ivalwa okokucina isivalo ngoba ibisile dabuli 5 times ukuthi dabula kwabo bethenga betshintsha injalo ukuthi i-eco cash kasiyifuni kayivalwe ithi incindezelo kubi
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilanga likazibuse wele Melika liqakathekiswa minyaka yonke ngemicimbi etshiyeneyo mhla ziku-4 kuyonale inyanga. Kodwa lunyaka ngenxa yegcikwane le-coronavirus imicimbi eminingi iza kuba ivaliwe. Umongameli wakwele Algeria umnumzana Abdelmadjid Tebboune useze wakhulula amalunga enhlanganiso ezabotshwa ekutshengiseleni okwaze kwasusa esihlalweni nyakenye sowayengumongameli umnumzana Abdelaziz Bouteflika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kulabantu abalitshumi lambili abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela kwele South Africa. Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakho sitshoni. Ziyaqhubeka izakhamizi zeluveve lokhu zisifa zibulawa ngamanzi angcolileyo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChrist Gande. Abanganelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.